adisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
izaba ukuthi amapolisi abopha abantu bebesenza lokho okuvunyelwe sikelo sombuso. Labo abathathu bebesenza kusemandleni abo abawuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe.
Silokunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu uba ngcono njengobana ama-organization lawa ayancincedisa.
Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebeleland South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Asebesindile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 351,000 njalo wahlasela abedlula 5.6 million. Inhlanganiso ebona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane ezwekazi le-Africa e-Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 3,488 njalo wahlasela abedlula 116,000. Abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwe kumaviki amabili edluleyo batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende. Izolo betheswe amacala agoqela elokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokubangela udlakela kanye lelokuphazamisa ukuthula. Abathathu laba abayiziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo kwe-MDC ngumeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Akukaziwa ukuthi bazamiswa nini emthethwandaba. Okwamanje balokhu belaliswe esibhedlela eHarare lapho abelatshwa khona amanxeba okutshaywa lokuhlukuluzwa ngokocansi ngabathumbi babo. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abathathu laba betheswa njalo icala lokwephula imigoqo efakwe ngumongameli welizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umamombe labanye bakhe bathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngemva kokubotshelwa ukutshengisela e-Warren Park. Bayatshaywa batholakala eBindura ngemva kwamalanga ambalwa sebelinyaziwe. Uhulumende uthi usadingisisa ngalolu daba. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhulumende ulesandla kulokhu. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele gqwetha uMnumzana Dumisani Dube.
Umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe. Sinika izalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhona nanxa kule nto abangayathandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli uthi stationary instrument alamandla angaba ngaphezulu kwesisekelo sombuso and lizaba ukuthi amapolisi abo abopha abantu abantu besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Ngikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njengaseSouth Africa omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bahambe enkantolo bechallenge obecungusisa ukuthi imithetho le efaka ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza kusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala
singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelo elabo icala abalethesa amapholisa lengacujungulo.
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga olo muntu lemvume ukushaya umuntu ngobuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Uqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuzotholakala ukuthi obajontshayo wabachawa wahlukumeza ngubani. Ayikhona lokho osokusenzakalayo kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi le nhlanganiso ezijiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ukuthi umuntu uhlala ngapi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnapwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolu njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo kulo mnumzana othiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu kungaziwa. UZamara lokhu kungaziwa. UJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba awula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo. Kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothi ecubunlulisele udaba sekhethi kubopha abantu okulusiza kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi sekugrawundi awula lito solenzakalayo ama-political killings awula lito lenzakaleyo.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo intathelizindaba ezimbili ezibotshwe ngolwesihlanu ngesikhathi zizama ukuyakhuluma labesifazana be-MDC Alliance laba esibhedlela. UFrank Chikore loSamuel Takawira bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngemva kwamalanga amane besesitokisini. UMantshi ukhulule ababili laba ngemali yesibambiso ibail. Uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 15 ngenyanga ezayo. UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Ukubotshwa kwabo kusolwe kakhulu ngabantu abaningi. Omunye wabantu laba ngolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba edanisayo njalo ebuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende uzimisele ukuvimba njalo nokuvala zonke indlela ezokuthi abatatheli bezindaba bayekele ukusebenza umsebenzi wabo, ngoba akulacala abalethiswayo, akulacala abaliwonayo, kodwa sesibona bencintshwa le bheli njalo sebevuphwa sebeqeda i-weekend yonke bevalile besenkantolo. Okuyinto enje etshengisayo ukuthi hhayi kuleli lizwe laseZimbabwe akuselalo amalungelo kaZulu, njalo uhulumende usezimisile ukuthi ayihambe esiya phambili nokubhihliza amalungelo kaZulu kanye namalungelo abatateli bezindaba.
Intathelizindaba lezi zibotshwe ngesikhathi zisiyabona abe-MDC abesifazana abathathu abathunjwe batshaywa bahlukuluzwa kakubi. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye obathumbileyo. Ungathini ngendlela abesifazana beMDC laba abaphathwe ngayo?
Udaba lolu ludaba oludanisayo njalo olubuhlungu kakhulu okungamelanga vele ilizwe lizithulele ngayo ngodaba lolu ngesenzakalo lesi esenzakaleyo. Bengikhangelele ukuthi amalunga wonke alwela uZulu njalo alwela ama-rights abomama azakhuluma kanye nolabafundisi kanye labazemaso into bechothoza leyinto eyenzakeleyo ukuthi akumelanga kwenziwe njalo labo abaziwayo bebotshwe labo balethwe phambili kwemithetho wandaba. Kodwa nje siyazi sonke ukuthi hhayi le nto angeke yazokwenzakala ngoba laba abayenze leyinto ngabantu abasebenzela uhulumende njalo abathunywa nguhulumende, okutshengisayo vele ukuthi hhayi omama bethu kanye labosisi bethu vele kabakho kukhululeka kuleli lizwe ngoba vele bahlezi banjwa inkunzi njalo besethuselwa kanye lokwenziwa yonke into nje ekhokhelwayo kanye lokuqalwa ngohulumende omile abe nguye oprotectayo ama-citizen ethu kanye nabomama.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Indlala ibikwa isisidla ubhedu esabelweni seMathebeleland South kulandela ukungani kuhle kwezulu. Izakhamizi zithi lanxa iminyaka eminingi yande ukuba lendlala kulesi sigaba, okwalonyaka kube kakhulu ngoba ihle yahlasela umnyaka usungula. Inhlanganiso ezibona ngokuphandela abalambayo zithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe lonyaka bafika kuzigidi phose eziyisishiyangalombili. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Indawo yakithi yeMathebeleland South silobunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu bangcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazila kudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleland South. Akula lutho, inkomo seziqalile ukathesa ukufa ngendlala. Abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngayele nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nga ungamangala kathesi abantu baqala ukufida inkomo kathesi kanje. Nxa usuyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo ziyaba sezifile. Ene nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena sasikwazi yayikhosta 5,000 ukuya phezulu ngendlela yokuthi sezixakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-regeshini, abanye balama-regeshini manje amanzi seqedwa ngokuthelela erigeshini kulaba abalimayo phinde kuye enkomeni. Elinkomo amadamu seqalisile ukucitsha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade kumele ukuthi kathesi aluba siqalile ukudulila amabhoholo sisincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi ngoba izifuyo ngeqiniso ngilethemba lokuthi umnyaka ozayo sabathilela zifuyo.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Nangithi nzima yikho konalo sengikutsho ukuthi abantu sebesidla kanye abantwana uzwe ukuthi kona emexo ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngizawudlani indlala isiqalile okungena yebo basiyathola umumbu usuholayo abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo indawo eziningi amajodo sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokusikhathi amajodo abangcono abakhona abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa lo mumbu la abaholayo kodwa isimo sona kasisihle abantu bafa ngendlala
akula yini abakudobhayo emasimini
hhayi emasimini sibini ngikhuluma iqiniso akula lutho esaludobhayo njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajojo and lawo majojo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola izihonqo eziningi zilamajojo okokudla khona gandi kazidobhanga lutho akula lutho okungathona sitsho sibeti kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomathelwane kakula lutho wonke umuntu uyakhala thina sibesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli abantwana bethu abasegoli yibo vela besebeseva abazali babo ngoba sibesithola le mpuphu ebuya khona egoli kateso malayithi abasasebenzi sokuvaliwe bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni but izimra layo iyabathathela iyadura ukuthi ibhadale for ijuti so sinethemba lokuthi kona hhayi lokuyikufa mpela abantu bakhe ukuthi abalalu
umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi seMatabeleland South njalo uyisiphathamandla se-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlum Tree. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi uhulumende sethule umthetho oyesula imithelo yokuthenga impuphu lengqoloyi kwamanye amazwe ngenjongo yokuqeda udubo lokusilela kokubili elizweni. Ithi umthetho lo uzasebenza okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abanengi kobulawayo bakhetha ukuthenga amafutha epetulo ledizili athengiswa ngedola leZimbabwe kulathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mani sakazi be-Studio 7 khuma nongwenya la eGoli. Siyabonga ukuzwa indaba lisethulela zona. Mina bengisacela ukuthi ke ngibuze la ukuthi ngizwa kuthiwa amanzi asetholakala kanye ngeviko Bulawayo. Laba abantu abasebenzayo kukhansila laphana ukuthi amanzi azophela kumbe azoshota abazange bakubona kanti kahle kahle bona basebenzani. Ngoba phela uma usebenza kufanele ubheke into ezayo mhlawumbe ngomnyaka ukuthi next year kungaba kanje kanjalo kanje ngoba amanzi into ebonakala isegcike babe bengakuboni ngoba phela inkinga yamanzi kobulawayo iqala ngamanje kudala yaqala vele amanzi ahlupha lapha so balungisani benzani bona ngoba manje manje kulomkhuhlane umkhuhlane lo kufanele uhlale kugeziwe kufanele uhlale kukhini babe amanzi bazowaletha kanye ngeviki bathi abantu benze njani kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umkhuhlane lo uhambele kude labantu bakithi ngoba bavele bazihluphekele okuqala indlala okwesibili ngumkhuhlane okwesithathu baswela amanzi. So zonke lezi zinto uyabona vele ukuthi angeke sikhulume ngalokho okunye ovikela lokho ngoba vele izinto ezinzima kakhulu kodwa i-government le ephethe ayizame phela na ukuthi kube khona okunye okuncane kwenzayo ibonise ukuthi okuyakhalwa ngamanzi iminyaka leminyaka lokho khunywa ngento eyodwa amanzi ngoba phela kufanele amadamu labo kudala balungisa la ngeke ukhalwe ngamanzi manje ngo-May la kwefika khona uSeptember ukuthola kube kunjani. Siyabonga
sawubona Sawubona umsakazi wami omuhle. Ninjani nabalaleli ku Studio 7? Hayi, ukhuluma noGajeni lapha kwela South Africa. Ekhaya kusefila phosi. Eh balaleli nabasakazi la kunenkinga la. Uyabona ke manje inkinga ekhona nanzi. Kushawe lamantombazana asebhulawayo. Kwakhulunywa nje i-2 minutes inyana lokhu besokudlulile. Kodwa kunalaba abaseHarare abathunjiwe laba. Kukhulunywa day and night. Umbuzo ubususithi kati laba abathunjiwe bona abasebhulawayo ade beshaywa. Bona kakusi bantu yini, kakumele kukhulunywe ngabo ngoba vele yonke indawo okhunywa khona sokhunywa amantombazana aseHarare. Amantombazana aseHarare. Kade eBulawayo bona bebengasimantombazana aseBulawayo. Yini bona lingaqhaqhambiswa nelabo mhlawumbe bekukhulunywe ngabo sizwe impela nathi ukukhulunywa ukuthi hayi nabo bayameleleka kahle kuyakhulunywa ngabo. So kungathi ubandlululo kalupheli khona okuyana kuzenza ukuthi lathi sibe nalo lona liyana uchuko olukhona lokuthi vele naliyilo umhlobo ngoba vele siyakhethwa. White nakwamele singazikhethi sivele sikhethwa. Ngiyabonga umsakazi. Kodwa nje okunye hayi le mpilo ngathi izazoba ithanda ukuba nzima la kwelaseMzansi. Njengoba imisebenzi iphela sithenjiswa yonke lento lena hayi kuthanda ukuba nzima umsakazi. Sizobonga inkosi.
Linjani bantu ba Studio 7? Trapha siyahawula mna umanyathi olupane egwalupa u-155. Siyalamba ngapha sithwale nzima shuwa. Tshola sidobha umbele akwazi ukuthiwa ngumtshatshatha lokho kuzalwa ngabantwana baneva ayizandla sezingokunye. Kulomnye mdala khapho sirobhayo ukuthiwa ngumthoko wesigabeni. Hayi akuthwala senzima abadala nkani ukubuza sibilimtshele umnankagudi nxa uyathola 50 kg womtshatshatha wona lowo odliwa zimbuzi zakhe kuthiwe 10 points kuyaye kurayithi yini. Udodila ngalonke amahlamvu omkusi izihlahla uthi $3 imali engathengi sweets yasihlupha shemu impupha iduringi.
Sawubona basakazi, okhulumayo nguVusimuzi Ncube, hlala eMathebeleni noTholotsho eJowa. Ngizohlala ngikhala kuhulumende ukuba asixwayise asincedise kuklinikhi yeJowa. Isizwe siba ngamanxuwa, siyacela kuhulumende sibili sibhekane laleli gciwane le-coronavirus. Siyacela kuhulumende kuba sixhase ngoba sisengozini. Once igciwane leli langena la emaphandleni, yithi asiko siyaphela du. Siyacela kusibili kuhulumende angathi lo mlayezo wami ungafika kuhulumende. Sivile asincedise.
Hayi, siyalibingelela sivile egameni lenkosi likaJesu. Siyayizwa sivile imthandazo ekhulunywa ngabantu sivile. Hayi, corona la uyezwa, siyakhuleka corona sihloniphe. Hayi, corona la uyehla bakithi, sesithwele nzima sesicakile ngawe corona. Hayi, corona uzasalule mbali sibe zasala sibala ngawe corona. Hayi, siyabezwa abakristu kolo lokhulelo lukaKristu. Ye, hayi, sithuma uNkulunkulu laba bazezwa bayezwa abanye abalendlebe bathi bayezwa ukuthi uNkulunkulu wathini lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawa mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizavumela indawo zokukhonzela ukuthi zivulwe ngenyanga ezayo. Kodwa uthi indawo inye ngayinye izavunyelwa umbuthano olabantu abangamajumi amahlanu kuphela ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Izitabane ziqale ukutshata kwele Costa Rica izolo kulandela isinqumo somthethwandaba esivumela abantu abathandanayo bebulili bunye ukuthi labo batshate njengomfazi lendoda. Ele Costa Rica liba ngelakuqala ezwekazi leCentral America ukuvumela imitshato yezitabane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalungiselelo okhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka ayaqhubeka. Umongameli Donald Trump olilunga lebandla lama-Republicans uzanqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama-Democrats. Kodwa ababili laba kabenelisi ukuqhuba imihlangano yabo yokukhankasa ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu, umnumzana Difa Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona izala nkomoni kulolu khetho.
Ngibona okwakathesi uBiden enethuba elihle kakhulu ukuthi anqobe uTrump kulolu khetho. Izizathu ziningi ezikhona ezibalisa ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi. Yebo, kambe phela abanye sebengatsho bathi hayi abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa mhlambe yepandemic le iCoronavirus. Kodwa ke ziningi izinto ebekade sezivele zisenzakala ngaphambilini kungakaze kufike ithuba noma kungaze kufike isikhathi se-coronavirus. So nxa kuwukuthi uTrump engazange wasebenzisa isimenemene sakhe lesi avame ukuthi asisebenzise, ngibona ngathi amathuba akhe ukuthi engaphumelela kulolu khetho eseyakilo, ngibona ngathi amathuba akhona afiphele kakhulu. Kodwa ke uBiden laye noma kunjalo kusaselezinto eziningi kakhulu ukuthi kuyakufanele ukuthi azinanzelele njalo. Lo azama ukuthi noma nxa ekhuluma ngazo abekwazi ukuthi ukhuluma esithini. Izinto kakhulu izinto ezibambe ukhetho lwase-America babunkomo ukuthi lo oyabe ekhankasela kakhulu ukhetho lwase-America nxa ukuthi nje engumuntu ongelalo iculo elihle ikakhulu ngendaba yase Israel, ngoba yiyo kakhulu eba ngumhlahlandlela kizo zonke izinto ezenzakalayo, ukuthi umongameli okhuluma kubi nge-Israel esikhathini esiningi ugcine kusiba umongameli ongasoze aphumelele. Kodwa uJoe Biden nxa engayenza kahle homework yakhe, ngibona ngathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi aphumelele kulolu khetho.
Umnotho weMelika usudilikile waguqa ngamadolo. Sikhuluma nje abantu abedlula i-34 million sebelahlekelwe imisebenzi phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. Imbangela enkulu kungomkhuhlane we-coronavirus obangele ukuthi amankampani avalwe. Lanxa engayisuye odilizileyo umnotho ubaba Trump, ubona uZulu evotela ibandla lama-Democrats yini ngesizathu sokuthi umnotho kawuhambi kuhle kathesi?
Ukulahlekelwa kwemisebenzi kwabantu babunkomo kuzabe yinto ezadlala indima enkulu kakhulu. Iloba nje noma njengoba sisitsho sisithi i-coronavirus iyaba ngesinye sesizathu sokuthi abantu balahlekelwe imisebenzi. Kodwa ke noma kunjalo, nxa sikhangela ngaphambilini kungakaze kufike i-coronavirus, abantu bebevele sebelahlekelwa imisebenzi njalo. Umnotho welizwe lase-America kade ungasayenzi ngendlela obekade abantu abaningi bekhangelele ngayo ukuthi mhlambe kufanele ukuthi ukhule usimame ngendlela ayethembise ngayo. Ziningi izinto esingazibala zibe mbalwa sibili. Ngisho evening wathi ngena wayekhuluma ngokuthi uzakwakha umduli phambili kwelizwe lase-America lase-Mexico. Ziningi izinto ahamba ezenza njalo sesesabona lokuthola kwabantu abamnyama abaningi belokhu bebulawa ngamapolisa. Ekugcineni nje lawo mapolisa abulala abantu abamnyama kungabi indaba zalutho. Kuza be yinto enkulu kakhulu leyo nxa ukuthi kakhulukazi uBiden nxa engena engasondela atshengisele ukuthi uye bambanisa ilizwe, iyabambanisa abantu beMelika njalo iyabathembisa ukuthi mhlambe usengadonsa kangcono kulalokho obekade kusenziwa nguTrump. So ukungandlondlobali kuhle komnotho kuzadlala indima enkulu kakhulu kulolu khetho. Kodwa njalo ke lokubambanisa isizwe saseMelika kuzadlala indima enkulu njalo, okuyikho engibona ingathi kuza kwenza ukuthi uTrump alahlekelwe kakhulu ngamavoti, okuza kwenza ukuthi amathuba akhe ukuthi anqobe lolu khetho afiphale.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebelele South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.